Ngikhona ngokubonga lokho esidingethi ngifisi i-Thanksgiving le-dedication set. Sibonga kakhulu impilo sikhangele umnyaka onale osigcikayo ka-2023. Sibonga kuNkulunkulu ukuthi ngempela kungumusa wakhe ukuthi siphile, senze imisebenzi, senze lakho konke njengabantu elizweni. Ngokubonga ezinye izinto ezinjengezulu uNkulunkulu oselibethile phakathi kwelizwe nalithi. Sithi kakhulu ngemva kwebiko climate change ukuthi kuzaba nokuthisa okukhulu kakhulu, kodwa uNkulunkulu uthikilisile izinto, kwaba khona imvula. Yikho siyabonga njalo, sibonga nje ukuthi uNkulunkulu esigcinile wasiphikisa loba kwesinye isikhathi lokunzima saze sazofika lapho. Njalo sinikela umnyaka oka-2024 enkosini nobukhokheli elizweni lasebandleni lonke jikelele. Ngibanti nxa unanzelela bekungumbuthano lo oqoqwe namabandla ehlukeneyo lapha eZimbabwe.
Yena umongameli welizwe unxusiwe kumbe kuhambe njani ukuthi azabe khona?
Hayi, unxusiwe baba, unxusiwe. Kanti nxa unanzelela ukuthi lo mbuthano lo kungowesikhombisa kutho ukuthi uhlale usuka khona xa umnyaka usiyaphela, njalo umongameli uyanxuswa laye ukuze laye atho amazwi ikakhulu namhlanje ke yiye u-Guest of Honor okade khona.
Yena ukhulume ngani umongameli?
Hayi, umongameli ubongile ubudlelwano obukhona phakathi kwamabandla nohulumende. Wakhuluma njalo nangezinto ezithize esezenzakele phakathi kwelizwe ezinhle, impumela ikakhulu isikhangela ukulungiswa kwemigwaqo eminye ethize, ukulungiswa njalo ukwakhiwa kwedamu leliyani iShangani kwa-Riverton, ukuthi kukhangelele ukuthi kuthuthukiswe indaba zamanzi ngapha ikakhulu kule mhlubulo yemathekelelendo. Phezu kwezinto zonke eziningi azikhulumileyo, kubonga nje ukusekelwa libandla mayelana lendaba zokuthula phakathi kwelizwe lakithi. Of course lokho ngisummary engiyitshoyo, ziningi izinto akhulume ngazo ezinhle naye ebonga. Esithi ukuthi ngaphandle kokuthi uNkulunkulu abe nguye osithi impilo, osipha amandla, thina singeke senza lutho njengesizwe.
Ye, manje abanye enye inkokheli yezombusazwe ibinganxuswanga yini? Bekunxuswe umongameli yedwa?
Hayi, angithi ubekhona umsekeli wakhe.